kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 3 ngumabasa 2018 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazile ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lodwa lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifanana leChina khona le phesheya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangana lomunye wakhe walelo lizwe, uMnumzana Xi Jinping, balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho.
Hayi ukuthi abantu labo babehlezi khonapho kudala, yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathele ama-miners ayekhona kudala. Abantu labo babengasomagorokozi.
Abelimigodi e-Smithfield Farm emazoyi bathi sebekhweza udaba lwabo emthuthwandaba bemangalela unkosikazi Grace Mugabe besithi wabathuka okumangalisayo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usebike ukuthi uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli wakwele China uMnumzana Xi Jinping eBeijing lamhla, balobelana izivumelwano ezisithupha eziphathelane lokusebenzelana kwezenotho kanye lezokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngokudla. Umongameli Xi uthe uzimisele ukusebenzelana leZimbabwe ngendlela ezathuthukisa impilo yezizalwane zamazwe omabili. Umnangagwa yena uqhubeke ehuga abantu beChina labo somabhizinisi bayo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokusungula amabhizimusi. Ubudlelwano beleChina leZimbabwe buvela ekudeni ngesikhathi lelo lizwe lisaphathisa ababelela umbuso wabensundu eZimbabwe ngezikhali zempi. Kwezamabhizimusi lakho amazwe la alobelane izivumelwano ezijulileyo. eleZimbabwe lithengisa phose ingxenye yesivuno salo segwayi kweleChina. EleChina lona lilamakampani amaningi aphatheke kumsebenzi wokwemba amatshe aligugu eZimbabwe. Kusabusa uMnumzana Robert Mugabe, ziningi izivumelwano eleZimbabwe elazilobelana phansi leChina ngenjongo yokuvuselela umnotho. Kodwa abantu abaningi bathi akukho okubambekayo izivumelwano lezi eseziphume lakho. Lezi ezisayinwe uMnangagwa zingaletha inguquko na? Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dino Zulu Macapulana.
Abaningi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazile ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lodwa lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifanana leChina khona le phesheya. Ilizwe lilandile abantu bahlukumezekile ngenxa yombusakabi obaba uMnangagwa labobaba uMugabe labanye abawenzileyo kweleZimbabwe. Njalo isivumelwano lesi ungaboni ngani sitsha, yisivumelana esenziwa ikhule eyaba khona ingakabi khona. Ilizwe leli lathengiswa kudala, lokho sokusenziwayo kwenzela amehlo abantu ukuthi izivumelwano, kodwa iChina yayikhona kubothwa isinqumo sokuthi umbuso kawuthathe kumgabe ubekwe kumnangagwa. Benjalo bengumuntu munye, babebonke leChina eDRC Congo obaba uMnangagwa bethola umnotho kumadayimana eCongo afelwa ngabantwana beZimbabwe bengamasosha besilwa khona lekugabhisa. Ngakho yikuthengiswa kwelizwe lokuthengiswa zempilo zamaZimbabwe okwaqala kudala kusenziwa iChina, kusenziwa iZANPF. Ngakho abantu akumelanga bethuke njalo bamangala.
Ngamanye amazwi uthi awukubona okuhle okungaphuma kuzivumelwano lezi okungathuthukisa umnotho weZimbabwe.
kungeke kube khona China izenzo zayo emhlabeni ziyazakala ziyafanana leze United States. Njalo yena ngokwakhe umkhokheli uPresident Mnangagwa izenzo zakhe emazweni ziyazakala zona ezengikhuluma ngazo zamadayimani. Okuthengiswayo lapha ngilusapho lweZimbabwe lelizwe leZimbabwe amalungelo aphiwe eChina. Ukudla khonokho kuzavela eChina kuyintengo yokuthengwa kwelizwe lomnotho walo ngabe China kabanikeza izipho beChina bengatholanga lutho bona kuqala.
Uthi ele China lingaba laphatheka kundaba yokuhluthunelwa intambo kukaMnumzana Robert Mugabe kodwa la kulandula njalo liyakulandula lelo lizwe.
Hayi amacala vele abawavumi laba bantu. Ungabona belandula kakhulu yazi ukuthi khonokho abakulandulayo yikho kwenzakalayo.
UMnumzana Dinezulu Macaphula na ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Khomo weStudio 7 SA South Africa. Ekungeneni kwakhe embusweni nyaka enye, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukulungisa umnotho welizwe leZimbabwe ukuze uZulu athole imisebenzi ikakhulu ontanga. Umbuzo omkhulu ngothi kule nguquko aseyilethile yini kunyanga ezine ezedluleyo ebusa. Abamsekelayo bathi ikhona, kodwa abaphikisayo abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi akulabubelo osobukhona, nanku imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo ayitholakali emabhanga. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni.
Impilo isinzima kakhulu ukwedlula lokho kade vele iyikho khona. Ngoba kathesi ukuthi ngithole nje i-R5 kumbe i-dollar sokuhlupha kathesi ukuthi lami ngibambe imali njengoba ngingumuntu ongasebenzi. Kungasenani ukuthi ngaya esikolo lami ngapasa ngaze ngaya e-university kodwa kangiqhatshwanga nginamsebenzi. Ngingasebenzela umsebenzi wami wezandla ukuthi abantu bakhona ukungibhadala sokuhlupha ngoba imali yakhona isatholakali. So lokhu uMnangagwa waqalisayo ukubusa izinto vele seziwesi kula lapho ezaziyikho khona nje okutshengisa khona ukuthi nje into ayeneliseyo ukuyenza nje lapha emlizinda seZimbabwe nje emibalwa ehlanganisa nje ukuzithengela yena isikafu sakhe esihle ahambe esigqokile loba kuchisa njalo lokuphapha ngendiza mthuna esiya kwamanye amazwe engasahlali phansi.
Elanxa kunjalo Nyoni, bakhona abanye abasakhulayo abathi bazamvotela uMnangagwa, ubona ungathi akhona yini amathuba emisebenzi abawatholileyo?
Uyabona abasakhulayo abathi bazamvotela uMnangagwa yilaba ababalutshwani nje abadlayo kathesi kuhulumende lo okhona ababhenefithayo ku-corruption system ekhona eZANU-PF. Yibo abalutshwani obazwayo besithi bazamvotela uMnangagwa kodwa nxa ungumuntu nje i-ordinary citizen onjengami awungeke wavotela amanyala afana lawona la akhona. So mina nje angikuboni nje kungomunye umuntu nje ofana nami ongavotela nje olengqondo zakhe ezisendaweni ongavotela umuntu ofana loMnangagwa leZANU-PF.
Abanye abasakhulayo kuyiwa kukhetho nje kuyini ongabakhuthaza ngakho?
Abasakhulayo abanjengami sekusiya kukhethwe nje ngibakhuthaza ukuthi nje khathesi sekuyisikhathi sethu thina abancane sekuyisikhathi sentanga yethu sokumele bakhangele ukuthi umuntu abamvotelayo ngumuntu wentanga yethu okwaziyo inhlupho ezihlangana lathi umuntu okwaziyo izikhalazo ezihlangana lentanga yethu ngoba ukuthi sesilokhu sisebenzela abadala silokhu sifaka abadala phambili akusibhadali lutho.
UMnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontungameli Khomo weStudio 7 eHarare.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOANDBL ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abalimigodi eplazini leSmithfield Farm emazweni bathi sebekweza udaba lokuthukwa kwabo unkosikazi Grace Mugabe, umkamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Bathi unkosikazi Mugabe wathi batshontsha imitshina yamakhompyutha yohlobo lwama-laptop esikolo sentandane esemai Mugabe Children's Home. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabanini bemigodi eMondo 4 emazowe emhlanganweni lethathela izindaba eMedia Center eHarare ngokuchasisela uzulu okuyikho okwenzakalayo emazowe. Leli nyathelo elithethwe laba bantu liza ngemva kokuhlukunyezwa unkosikazi Mugabe osebaqala ngokuthi basebenza okungekho emthethweni bengamasela njalo sebewone ensimini yakhe elinywa isithelo samalemoni. Omunye wabemba amatshe aligugula emazowe kusukela ngomnyaka 2000. Umnumzana Philip Makanya uthi kungalesi sizathu sebethatha inyathelo lokuya emthethwandaba.
Endinazi futhi datofonelwa tilibhana nomshandi wawo.
Esinye sezisebenzi zakhe usitshayele ucingo lamuhla lokhu sesisedolobheni ebuza ukuthi ingaphi. Kumele sikhulumisane phezu kodaba lwethu esenza lokho besendaweni lapho kule migodi yethu. Nxa kukhona abangakuzwisisiyo kabaye emthethwandaba, hatshi ukube lokhu behamba beqamba amanga njengalokhu.
Kwasekelwa ngumnumzana Shepherd Nyazigo osebenzayo emgodini munye othi kungabajabulisi ukuthukwa ngunkosikazi Mugabe ebethesa umlandu wokumtshontshela khona kusazakala ukuba ngobani abenza lokho.
Inini kuthi ndizorejista mayini yeyo? Ndakatorejista kuthi ndithe company yangu.
Mina ngasungula lo mgodi ngenjongo yokuba ngibe le nkampani ukuze nganelise ukusiza imuli yami lezabanye. Lamuhla sengile nkampani yami bese ngithola isikhathi sokuya kweqa uthango lomunye umuntu ngisiya ntshontsha ama-laptop abantu. Kungizwise ubuhlungu kakhulu ukuqanjelwa amanga.
Omunye wabasebenza kule indawo umnumzana Themba Nyoni uthi akusiqiniso konke okuchiwo ngunkosikazi Mugabe ngale migodi.
Hayi, ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathele ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorokoza, bathi bekhitshwa nguGrace bahambe ekhoti batshelwa ngekhoti ukuthi hayi lina kumele libuyele lisebenze kuhle, but sesizathumezela abantu behambe namasamanisi kuGrace ukuthi into azenzayo. Kodwa manje kwaswelakala umuntu wahamba khonale ngoba babesesaba.
Unyoni uthi lolu daba lwasiwa emthethwandaba kwaqunywa ukuba bengakhulumisani, echaza asekwenza unkosikazi Mugabe ukuyahluphana lalaba bantu njengokuphambuka kuleso sinqumo.
Kuyephula umthetho ngoba batshela ukuthi bengakhulumisani kodwa bayakhulumela bonke ecourt. On top of that, yena uGrace sehambe ekhuluma into ezimbi ukuthi ngamasela ukuthi nje ngoba laba ngama-businessmen ngabantu abamayinawo, so khonapho sengathi it's defamation on its own.
Abaqhuba imisebenzi yokwemba amatshe aligugu emazowe bathi kuyabambangalisa ukuthi kungani efuna indawo le. Ndawonye bathi belichumi lasithupha abekade behlukunyezwa sonke lesi sikhathi kusukela ngomnyaka 2014 lapho imuli yako Mugabe yeza isithi lapho kule migodi yabo sekuyindawo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Icele lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi lifuna kuxotshwe ilunga ledala lepharlamente unkosikazi Nomvula Mguni lonkosikazi Dambani Moyo, ukhansela webandla leli omele ilokitshi leluveve. Osabambe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMguni ongunompala jikelele webandla leli kobulawayo njalo wangena kudale lepharlamente ngalokho okubizwa ngokuthi i-proportional representation, lonkosikazi Moyo ongumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo betheswa amacala okuthi basekela unkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ke umnumzana obhedigudu omele icele lebandla leli elisekela uMakhuphe waxotshwa kubandla licele le-MDCT likaJamisa uthi bakhuluma ize abantu abafuna ukuthi kuxotshwe ababili laba njengoba bona beyibo abayinsika ye-MDCT. Ake sizwe uMakhumalo exoxa le-Studio 7 ngodaba lolu.
Silesisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani njalo ngesephula leso sisekelo uxotshwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombula Mguni onguye kade ungunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana nodokotela uMakhuphe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obengukhansela weluveve naye usuke wayaxhasana lobani nodokotela uMakhuphe. Kube sokusitsho ukuthi sebephule isisekelo sethu njalo iprovinsi yasivuma wasephuma lo mgoqo wokuthi uNomvula Mguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu sebehamba lobani lebandla likamama uMakhuphe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha. Iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngapi ku-National Council. I-National Council yesizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye leprovinsi ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani. Bese sikhangethe bephule yini izisekelo yini. Nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Yebo, sibona phela kungani kuthiwa kulabantu abangu-17 asebexotshiwe. So ke besifuna ukudingisisa sibili ukuthi laba abanye ke omqondisi balanda moyo uAlfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe.
Hayi, ubufakazi embutholile mvutole kutshalimani weprovinsi ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uTamani Moyo lo Nomvula Mguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kimi lowo mgoqo. Yumgoqo esawazisa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbe awekhansili kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamenti nxa bengabameli bephalamenti ukuthi sebekhitshwa.
Lo ngunkosazana Tabita Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngokuthwa uhlelo lwe-Studio 7 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM nawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulevto kulamhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection sihlolisisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Washington DC. Singangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izisebenzi zikaloliwe zakwele France ziqale ukukhalala umsebenzi kusukela namhlanje njengendlela yokutshengisela ukuthi kazisekeli okwenziwa nguhulumende ekuqondisweni komsebenzi kule nkampani. Ekuqhubekeleni kokufuthelana phakathi kwelizwe leMelika leChina, amazwe omabili abikwa ethembisa ukuthi lokhu kuzalungiswa ngemfanelo akusoze kukhanjiswe ngendlela engayisiyo. Loba nje kulalesi isithembiso senkokheli yamazwe la, incwadi zenoto zithi akulandlela ecacileyo engavimba ukuthi lumumo uqhubekele phambili kusiba mubi ngoba amacelo omabili ekhanya eqinisa amakhanda ngakufunayo. Iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe leZimbabwe lokhe singakaguquki kangako ngemva kokuba kuza kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa usulenyanga ezine. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
kunengi okubaliswe ngabantu okuloko kuphazamisa inhlala kahle yabo okugoqela ubuyanga intengo yempahla eloko iphezulu ukungatholakali kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele lokunye. Umnumzana Mkhathini Ncube isakamuza seHarare uthi isimo elizweni asimanga kuhle ebalisa ikakhulu intengo yempahla etshiyeneyo kusiya ngokuthi usebenzisa i-bond note i-US dollar loba i-eco cash.
I-economy kathesi ayimanga kahle not. Basically izinto vele ziyadura thenga at different prices for the same product kuyabo kule eco cash price kule swipe price kule price ye bond note kule price ye ama US dollars. So basically vele I mean I don't understand why ukuthi i bond note yangithi la ukuthi lizosincedisa ukuthi sitackle i shortage yama US dollars, but right now at the moment ibhoni nothi langikhona kalitholakali njesokufanana le-US dollar langikhona.
Egcizelela kulokhu omunye wezakamuza seHarare umnumzana Nyarwatso Ndlovu uthi ukusilela kwemali emabhanga yikho osekuhlukumeze kakhulu abantu abaningi ebalisa ukuthi bakhona abalala endwendweni belezifiso zokuthola imali.
Imali lokho iyinkinga njalo kwenza impilo ibe nzima ngoba ungaze usebenze awutholi imali kumbe uyithola nzima. Ngakho umuntu uzecabanga ukuthi kumbe achiye umsebenzi, kodwa ungachiya umsebenzi uphila njani? Futhi siphakathi kwembokodo nelitshe, isimo sethu sibuhlungu.
Omunye njalo uPascal Magiri ugcizelele esithi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ongene ngolwezi nyakenye awukaleli inguquko loba nje yena esithi ilizwe selisima ngcono njalo liyemukela abafuna ukwenza amabhizimusi phansi komkhankaso wakhe awuthi Zimbabwe is open for business.
So kulamalanga alikhulu sizizwa Zimbabwe is open for business, but asikatholi even umsebenzi owodwa. Yokuphila ngokuthengisa njalo into, njalo izinto zakhona azikathengwa ngokutshengisa ukuthi iningi labantu alinayo imali njalo alinayo imisebenzi. Ama-industry avaliwe njalo amaningi aqhubeka elokho evala. Imisebenzi awula uhulumende la ikukhanya akwazi ukuthi kumele ayenzeni okusobala ukuthi sephelelwe.
Ngendlela isimo esiyo okwamanje elizweni abanye sebeze bathi abasalathemba lalabo abazombusazwe kodwa elabo selikuNkulunkulu yena yedwa nje zwi.
Isimo sethu sibucayi, asisihlanga sibili, siphila ngomusa kaNkulunkulu njalo akukho ukusehlukanisa labantwana bako-Israyeli lapho bephuma ebugqilini kuNkosi uFaro. Bona bangcono ngoba babe noMose umprofethi kaNkulunkulu. Thina pho siholwa ngubani njalo usiholela nga lanamhla akukhanyi.
Abanye abantu njalo bakhala ngokugcwala kwempahla ezingelahlonzi ezilungiswa kule China abathi zithengisela amazwe akuzwekazi le-Afrika impahla ezithuthukileyo kulalezo ezithengiswela amazwe asentshonalanga athuthukileyo. Abanye bakhangelele ukuthi ukhetho luza kwenza umumo ube ngcono loba nje abanye besithi ibandla leZANU-PF linganqoba akusoze kwaba lenguquko abayikhangelele njengoba kungabantu banye awekuhulumende okweminyaka phose engamashumi amane edluleyo lapho kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Mele isithuthu 7 ngiseHarare nguGibson Pepe.
Uzulu kwele South Africa le Zimbabwe uqhubekele phambili lamhlanje esethula amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kukankosikazi Winnie Madikizela-Mandela. Uhulumende weSouth Africa wazise ukuthi umuyi uzaphiwa inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa kanye leze Zimbabwe esihlala khona zithi kuzathatha isikhathi kwemukela ukuthi unkosikazi Winnie Mandela akasekho emhlabeni. Le inkulumo yabaningi emijoveni, ezindlini, emisebenzini, laloba yikuphi lapho okuphathwa khona udaba lwemfa kamama uWinnie okuligama abedume ngalo ndawonye lelithi umama wesizwe. Abaningi bathi usizi lwabo lwehliswe isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa yena othe umuyi uzahlonitshwa ngokuphiwa umngcwabo weqhawe.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral Esinqume ukuthi uWinnie Mandela uzaphiwa umngcwabo wenqhawe okhekhelwa nguhulumeni. Umngcwabo uza kuba mhla ka 14 linyanga, kanti umthandazo wenduduzo uzokuba mhla ka 11. Kuzaphinde kuqhushwe eminye imithandazo yenduduzo eminingi.
AbeZimbabwe bavumelana laso lesinqumo besithi umama uWinnie walwa impi ehlula abanye abesilisa, loba nje yena waye aphinde abe ngumama wabantu abakhe isikhathi sinye. Osakhulayo weZimbabwe kwele South Africa uBimbayi Maverudze uthi indlela alwela ngayo inkululeko engumuntu wesifazane lesibindi abalaso ukumelana lombuso wamabhunu kubajiyele inselela njengolutsha lweZimbabwe oluphakathi kwezombusazwe.
Besithemba ukuthi sizobe sifunda kuye, uzobe ekhona ekwazi ukusibonisa ukuthi within activism circles abantu babomama kufanele baziphathe njani. She was one of respected liberation struggle stalwarts.
Langamazi wagcizelelwa ngomunye olutsha uSthabile Mlilo.
Siyamkhalela Sibili Nemoli yakibo. Sisithi bantu umama kalale ngokuthula ngoba wasifundisa ezembangazwe. Lathi singamankazana amancane sakhula sizwa ngakaWinnie ukuthi waye senza okwembangazwe. So sathi lathi sikhula sakhula lathi sifuna ukwenza okwembangazwe.
Omele MDC-Tiko le South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla le MDC-Tiko le South Africa lalo likhala ndawonye lemuli kaMui lisithi imva yakhe yikulahlekelwa kweAfrica jikelele.
Sizwe sadabuka kakhulu ngokuhamba kukamama uNomzamo uWinnie Madikizela Mandela, umama olwe kakhulu wabhekana nokushisa kwempi yamabhono eSouth Africa kwaze kwafika uzibuse. Sithi thina lala ngoxolo mama Mandela.
Umuyi uzelwe ngo-1936, wasethathwa ngowayengumongameli umuyi uNelson Mandela ngo-1958. Behlukana ngo-1996 uMandela esephume ejele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ngani wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangane lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping lamhlanje balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho. UMnumzana Cyril Ramaphosa waseSouth Africa ubike ukuba uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela intlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube. Asihlanganeni kuLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.